bavezela umhlatha abafundi lezakhamizi zentulula ngemva kwalesi sipho esibachiye bengelankani. Lesi sipho senqwaba ezingwalo, amakhompyutha, i-television le-DVD player sivele enhlanganisweni yesibane sethu Community Learning Group esungulwe unkosazana Sibeka Bisibanda nomngakhe umnumzana Wanda Ncube abasebenza kwele South Africa. Kodwa unkosazana Sibanda yena owafunda kulesi sikolo uThomalayitsha abadabuka kulindawo labo bafaka isandla ngokuthwala lezi mpahla zisuka kwele South Africa kungela mbadalo.
Ubone kufanele ukuthi silethe izinsiza lapha esikolweni ezizancedisa amatitsha ukuthi ukufundisa kwabo kube lula. Indawo yakithi ilama-low literacy levels, so sikubone kufanele ukuthi silethe lokho esikulethileyo ukwenzela ukuthi sipromote literacy.
UMasibanda uthi kusweleka kwezinto ezikhuthaza abantwana ukuthi bafunde kulindawo sekubangele ukuthi abaningi bengaphutshi izifundo, kanti abanye babalekela kwele South Africa lapho abagcina sebesiba izigebenga njengoba beyabe bengafundanga. Lezi zipho zithiye abantwana bakulesi sikolo bejabule kakhulu kwazise iningi labo uzakuba ngokuqala ukusebenzisa ikhompyutha. Omunye wabathabe kakhulu nguPetronella Ndlovu ofunda uGrade 6.
Esikolo sethu ngibone ilibrary elamabhuku amaningi lapho esabe sifundela khona ezinye izinto esingazaziyo. Ngabona le room elilamakhompyutha lapho esabe sifunda khona amakhompyutha. Namhlanje ngabona le nduna ade ngakaze ngiyibone. So ngisiyababonga abantu besibane sethu basincedile ukwenzela ukuthi sibe le kusasa elihle esikolo.
Usobhukwa lendawo umnumzana Zenzovundla laye uthi uswele imilomo yenkulungwane yokubonga.
Besingacabangelanga ukuthi entulula kungavela into enje. Izigaba zonke kususela kwamasuza kugcwala ngaphi, Garia, Zvalongwe. Siyabonga kakhulu ngani inkosi ingabe lani uzela kusasa sitholakala siphumile komnyama ubambile.
Kanti kunkosikazi Ncube ofundisa kulesi sikolo uthi lezingwalo lalamakhompyutha azaguqula impilo eziningi kulesi sikolo.
Sesilayo ikhompyutha abantwana bazayisebenzisa bazayibamba bayitsho balifaka zivangele phandle ukuthi thina esikolo sethu sokunje siphucukile. Siyabonga kakhulu, thank you so much.
Unkosikazi Bheka Bisibanda uthi lesi yisipho esizakhanyisela izigaba zonke zakulendawo.
Konke lokhu i-community yethu izaba le-access, izakwanisa ukuthi ibuye abantu bazobala, labasesecondary abantwana babuya bezobala, labazali babuye bezobala. Kulabo mama esithi ngama-literacy champions, zonke izinhlelo esizazenza lapha esikolo kutsho ukuthi bona ebabazasustaina ku-community.
Ukhuthaza ezinye izalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi lazo zenze okufanayo ezikolo ezafunda kuzo ukuze zithuthukise isizwe sikamthwakazi, njengoba kusaziwa ukuthi sisalele emuva kwezentuthuko nxa kuqhathaniswa lezinye indawo zelizwe. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.